sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuSibandlela 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
awazi umuntu osegcini kwakho ukuthi ingabe menjani noma usemanzini noma udinga transport hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe, okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngalomkhuhlane.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele size ngalude, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke.
Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuzidalele ubunzima obumangalisayo. Amalungiselelo omkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli weMelika omutsha kusasa asekuzinga eliphezulu ikakhulu kwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha nge-COVID-19, okungokwakuqala eZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe i-coronavirus eZimbabwe laya kumakhulu phose ayisishiyangalombili 773. Lanxa kunjalo abanye bakhanya bengethuki ikakhulu abaphila ngokuthengisa lokujovisa ngamakhombi angekho emthethweni. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Kulabo ababhubhe izolo abangamachumi amathathu i-36 ngabeHarare, kulandela isabelo seManicaland ngabantu abangamachumi i-10 kobulawayo kubhubhe oyedwa. Kwabahlolwe batholakala belalesi sifo izolo bangamakhulu phose ayisikhombisa i-689. Iningi labo ngabeHarare abangamakhulu edlula amathathu i-339, ilandelwa yesigaba seManicaland ngabantu phose abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-85. Ilizwe lonke selilabantu abangaphezu kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa i-27,892 asebefunyanwe belomkhuhlane we-COVID-19, kwasila abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-17,372. Ingcwethi zezempilakahle ziqhubekela phambili zikhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. UDokotela Rogers Magigo ngomunye walezi ngcwethi.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu osegcini kwakho ukuthi ingabe menjani noma usemanzini noma udinga i-transport. Hlala usanitize izandla zakho njalo i-mask yakho ivale umlomo lamakhala.
Laloba inani labantu abagulayo liqansa malanga wonke, uzulu lokhe eqhubeka esephula iziqondiso ze-COVID-19 eze-lockdown. Uphenyo olwenziwe i-Studio 7 namhla ekuseni endaweni egadelwa emichova ku-6th Avenue luveze ukuthi abachayeli bemichova engabhaliswanga ngaphansi kukaZupco bayathwala abantu bengena edolobheni. Umnumzana Future Ncube, omunye ochayela umchova ongekho emthethweni, uthi bayancindezelwa yikho bezama ukuziphilisa.
sesichova ngoba asina siyancindezelwa egovernment ukuthi yena ithi siyasebenza ngapi ngoba indlela sesibulala abasilabantwana silama rent ayisincidi ngalutho igovernment iyasincindezela njalo icorona le yabayibala emabhasini ikhona thola bengafaka amamaski thole begcwele ibhasi igcwele kodwa kuthiwa kule corona abalabasanitizer uthole labakwazukho bakhona bonabo bengafakanga namamaski so igovernment thina iyasincindezela kakhulu.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi emigwaqweni abasuki ngoba kulapho abaphila khona.
Hayi, indaba yama-vendors inzima. Thina nje ama-vendors sithwele nzima ngoba siyaxotshwa emgwaqweni. Yebo, siyavuma i-lockdown kodwa ke impilo lakithi inzima ngoba yindlela esiphila ngayo. Siphila ukuthengisa. So kebe kunzima lakithi, siyabe sizama ukuthi siphile ngoba akule enye indlela i-government iveka isicabangela ukuthi ama-vendors azaphila njalo nxa kuyi-lockdown. So vele noma bengaxotsha njani ama-vendor kodwa asoze asuke emgwaqweni ngoba yindlela aphila ngayo ama-vendors.
Olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association i-BVTA uNkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi abala ezinye indlela zokuziphilisa.
Ama-vendors la asegcwele edolobheni lakoBulawayo akubona kungcono ukuthi abulawe ngomkhuhlane kulokubulawa yindlala. I-government ihulumende esiphakathi kwayo iyafaka izinqumo ze-lockdown without putting necessary measures esikwathi ama social safety nets abantu ukuthi bancediseke ngawo. Siyazi thina ekuphileni kwethu yendaba yomkhonomi wethu ukuthi ihlangothi eliningi labantu is into informal trade. Baphile bathini nxa sokuenforce i-lockdown sokubekwe izinqumo ze-lockdown bengelayo imali.
Embikweni owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle ngokutshona kwelanga layizolo, inani labantu asebebanjwe bele-COVID edolobheni lakoBulawayo selizinkulungwane ezedlula ezine, i-4,362, kuthi asebesilile bazinkulungwane ezedlula ezintathu, i-3,350, kuthi abalokhu begula bangamakhulu phose afika ayisikhombisa, i-661, ukuthi asebebhubhile bayedlula ikhulu lengxenye i-151. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo, ikhanya ize ngolaka olwedlula olwanyakenye, hathi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni womhlaba i-COVID-19. Inani lababanjwa ilumkhuhlane emazweni ezwekazi le-Afrika likhanya lalo liqonga okwethusayo, ikakhulu komakhelwane kwele-South Africa. Abo manyano wamazwe abensundu we-African Union babika ukuba kulezigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million zabantu ababanjwe i-COVID-19 kuleli zwekazi, abaphezu kwesigidi esisodwa, 1.3 million babo bengabe South Africa. Lomkhuhlane usubulele abangaba zinkulungwane phose eziyisishiyankalombili, 79,633. KoBulawayo lanxa kufe umuntu oyedwa izolo, ingcwethi kwezempilakahle zicebisa abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane. Enye yalezi ngcwethi ngumqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya.
Xwayisa ngendaba ye-coronavirus, igciwane leli libelila eselilizwile lani. Ubhubhane lo izolo lubulele abantu abafika amachumi ayisithupha, 60. Lokhu kuyethusa kakhulu ngoba lokhu kukhanya ukuthi lokhu elumemetheka lusuya phambili. Yikho liyaxwayiswa-ke emahlabezulu ukuthi lingahambi lapho kulesiminyeminye khona. Kumbe makhaya khona ngapho ezitolo lingahambi lehlangana labantu, lihlala lixoxa liseduzane duzane. Njalo lingavumi ukukhuluma lomuntu ongafakanga i-face mask evala amakhala lomlomo. Lokhu ukuthi kuvikele igciwane ukuthi lingaze lingaliphefumuli. Njalo liyaxwayisa ukugeza izandla kokuphela, lilale lokukhulunywayo. Lolu gciwane lukhanya lubuya luzothatha abantu abaningi kakhulu. Solunjengale into eyayikhulunywa ngabadala sikhula kwakuthiwa yi-Fraser. Yikho-ke ngesikhathi sento ezinjalo ezinjengabo-Fraser kufa abantu abaningi kakhulu. yikho libona lokho esibuya sikhuluma sixwayisana lani khona apha emaredweni. Siyalicela ke bantu bakithi lilalele. Ingozi sifikile elizweni izahlasela ibulala abantu abaningi. Siyacela lihlale phansi laba abangele into okumele bahambe bezenza bahlale phansi. Likhangele abantwana khona ngapha emalokishini abantwana bengazi badlale emalayinini behamba besiyacupha ibhubhane lolu bezolungena esendlini. Siyaxwayisa amahlawu ezulu.
Lo ngudokotela Solwayo Nkwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kwele Botswana seliqonge ngokuphindwe kabili. Intathelisa indaba yethu umqondisi Dube uyalandisa.
Ele Botswana elikade lilenani eliphansi labantu asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selisele libambe wangaphansi ngemva kokuba kubhubhe abantu abangamashumi amane lasiyagalombili i-48 lokhe kuqale umnyaka. Lokhu kutshengisa uqonga okuphindwe kuqathaniswa lenani labangamashumi amane i-40 elabhubha kusukela ngombimbitho kusiya kumpalakazi womnyaka odluleyo. Ilunga lekomiti ebona ngomkhuhlane weCOVID-19 kwele Botswana uDokotela Mkhomotsi Matshaba uthi nombolo ezikhona ziyethusa.
Sadly, during this time period, we saw a record number of 17 new deaths.
Ngosizi ngesikhathi esanda kwedlula silahlekelwe ngabantu abalithumi lasikhombisa. Lokhu kutsho ukuthi inani lethu selikhwelelaya ku-88.
That brings our total of the deceased to 88.
Inani labantu asebelahlolwe umphefumulo ngenxa ye-COVID-19 selethu seyiningi labezimbabwe leBotswana abafana lonkosikazi Emily Ndlovu osebenza eHaboroni. EleBotswana belingamanye amazwe ayenza kuhle ekunqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Besisima emgwaqweni sidinga imisebenzi. Okwakhathesi asisakwazi ukuthi sizawuthola kanjani ngoba kusenamuntu ozasidobha ngoba sebesesaba.
Noma nje inani labantu abatholakala belomkhuhlane weCOVID-19 seligqongele edlula inkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,604, uhulumende uvumele ukuthi isikolo zivulwe. Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngabe uhulumende ulinde kancane ukuvulwa kwezikolo khona okulakho okufaka impilo yabantwana engozini.
Hayi sibi isimo ngabe bekusenzakala ngabe uhulumende weBotswana ume kancane ngokuthi izikolo zivulwe. Ungakhangela indawo ezifana lalapho okuthengiswa khona utshwala zivaliwe. Ngakho kungani siyekela abantwana bebhekana lalomkhuhlane ezikolo?
Kunje eleBotswana liphakathi kohlelo olwe-curfew, abantu bengavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesishiyagalombili ebusuku kusiya ekuseni ngehola lesine. Lokhu kuzaqhubeka kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga. Inengi likhathazekile uthi isimo lesi silakho ukufiphaza amathuba okuthuthukisa umnotho welizwe okungadala ukulahlekelwa yimisebenzi kwabantu abaningi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukufika namuhla eWashington DC eMelika lapho azacotshwa khona kusasa ukuthi athathe intambo zikamongameli welizwe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Lokhu kwenzakala amasotsha ohlobo lwe-National Guard lamanye enyakazela eWashington DC ukuze enqabele udlakela olungaqhamuka kulindawo ngemva kweziphithiphithi ezaqhutshwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ekuqaleni kwayona le inyanga edale lephalamende eleCongress besithi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli. Abezomfikela bathi amasotsha la ayahlolwa ukwenzela ukuthi udlakela lungaqhamuki phakathi kwabanye babo abangaba besekela umongameli Donald Trump yena ukhangelelwe ukuthiya isikhundla kusasa. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kusasa umnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho e-Republican Guard sokukhanya ngathi lidili eleSomalia kumbe e-Afghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi i-America silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni i-democracy. Kodwa kuqakathekile sivume ukuthi imibuso yonke ingangenelwa izigebengu kukakhulu nje njengeUganda umbe namanye amazwe eAfrika okubusa khona zona izigebenga esikubona eCapital sokungcolise kakhulu ibizo leAmerica. Umbuso kaDonald Trump ulobuqili amanga lobuqholo okweminyaka embalwa ye ucatshile okwakhethesi kodwa enguye owahlukweza ulo nyovu yikho sile lihloni okwakhathesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa-ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo eze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka-Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala, i-first 100 days, echasisa azakwenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Hathi ukhanya ezaba ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightist akaTrump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umqondisi wohlangothi olubona ngokubalwa kwabantu kwelemelika olwe-US Census Bureau, uStephen Dillingham, ubike izolo ukubana uzatshiya umsebenzi kusasa ngolwesithathu, hatshi ekupheleni komnyaka njengokutshiwo yikontilakti yakhe yomsebenzi. UDillingham usolwe ngabaningi ngokunikeza umongameli Donald Trump uluhlu lwamabizo abantu abazalelwa kwamanye amazwe lesimo sabo sokuba yisizwe saseMelika, i-citizenship. Abahlengi bakwele China lokhu bekhulumisana labembi asebele viki begqitshelwe phansi emgodini ngemva kwengozi yokudubuka okwenzakale emgodini lowo owembiwa igolide. Abahlengi bathi sebenelisile ukwehlisa uncedo lokudla, amanzi lemithi kwabalokhu ebephansi emgodini lo. Umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wele Central African Republic usucizelele ukubana umongameli Faustin Akhange Todera ngempela unqobile kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe kulelo lizwe. Wahle walahlela khatshana udaba obelukhwezwe ngabakade bencintisa bephikisana lawo.
Uhlandla lezenotho lamhlanje izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezithiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuzidalele ubunzima obukhulu empilweni ngoba kazisenelisi ukuphandela izimuli zazo. Ekuvalweni kwelizwe kumaviki amathathu edluleyo, umphathintambo obona ngokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima uthembise ukuthi uhulumende uzaqhubeka encedisa abantu abaphanjaniselwe impilo yi-lockdown, ngitsho lalabo abake bathola okuzimali ku-lockdown yakuqala. Kodwa abanengi abagoqela abaphila ngokuzisebenza bephansi kwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bathi akulasizo asebelutholile. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlofu uthi lanxa okuyimadlana abakuphiwe kuqala kungabasizanga okuya ngaphi, sebelobele uhulumende incwadi becela njalo olunye usizo ngoba uMangoye eselala eziko.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isize ngalutho, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke esasisubmitile thina i-database kumbe i-register yamalunga ethu, abazange baphiwe bonke abantu. So imali engaphose ngithi ayizange vele incedise ngandawo kusektha yethu yabantu esiphila ngokusebenza. So lakhathesi ngokufanayo i-organization yethu inkokheli zethu esilazo ku-BVDA sesisubmitile ke i-request kuhulumende ukuthi kancedise ke thina esiphila ngokusebenza.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye izisebenzi zisesimeni esibi.
Sesibone izisebenzi eziningi esezilahlekelwe liholo, ama employers amaningi kabhadali ngalesi sikhathi se-lockdown. Sesibone izisebenzi eziningi ezizisebenzelayo sezivalelwe ezindlini, abaningi kade bephila ukukrosa amaborder besincedisa, abaningi bayazithengisela kwi-informal economy.
Kusiyafika inyanga kampalakazi nyakenye, uhulumende uthi obesephathise abantu abangu 276,000 ngemali phansi kohlelo lokuncedisa abathinteke kabi kuvalwa kwelizwe kulockdown yakuqala. Umoyo uthi lanxabe kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso zezisebenzi nyakenye ngohlelo lokuncedisa uZulu, kathesi abanzi lokuthi kwenzakalani kanye lokuthi ngobani abazaphiwa imali.
Kuba nzima ukuthi siyakukhuluma singapi njengoba kukhanya uhulumende kajeniseli ukuthakazelela ke ukuthi ahlale phansi ama-social partners oyikho owayekwenza ke ku-lockdown edlulileyo.
Lanxa uhulumende ehlezi ekhala ngokuthi izikhwama zakhe zibhobokile, ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ziningi indlela uhulumende angaphathisa ngazo abantu ngalesi sikhathi ezingadingi ukuthi akhiphe imali esikhwameni.
Kwesi isikhathi asingeke sikhangelele ukuthi uhulumende akhiphe imali kuphela. Ulakho angakwanisa ukukhangelela ukubana bona labo esithi ngamapensioniya kumbe esithi ngabantu abathwele nzima kwi-economy bengathola ama-relief anjengokubana kwehliswe indleko abazibhadalayo nxa kubhadalwa ama-rates, kwehliswe indleko ze-tax abazibhadalayo. Ukubana lokho okuncane abalakho kungabancedisa baqhubeka beyenza ezinye izinto. Kuqakathekile empilweni ukuthi uhulumende akhangele labo abangenelisiyo abagcina njalo abalodondolozi loba engumyanga unganani loba izikhwama zakhe zibhoboke njani. Abantu labo esithi bafuna i-social welfare kahulumende futhi uhulumende azame ukukwenza, asingeke sithi kubona izikhwama zibhobokile akulanto angayenza.
Kansenelisanga ukukhuluma lo mavima ngoba ucingo lwakhe belungabambeki. Ingcweti kwezempila kahle zikumkankaso ukuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus zikhuthaza intsha ukuthi ihloniphe iziqondiso ze-lockdown. Lezi ngcweti zithi ukulandelwa kwalezi ziqondiso yikho kuphela okunganceda ilizwe ukuthi linqobe umkhuhlane lo. Umike wobe we-Studio 7 uxoxelo Nkosinathi Dibiti owasungula umsakazo we-Community Podium TV owethula inhlelo ezijonge ukufundisa uZulu ngokuzivikela kulo mkhuhlane.
I-coronavirus ikhona nasigayela ama-statistics awe-second wave le sesikiyo atshengisa ukuthi ama-cases amaningi ayisiwo lawana okuthiwa kuqala nje i-first wave kwakuthiwa ama-returnees valeti corona adesses kulokal transmission owuthi ukuthi khona lapha eZimbabwe yilokhu bese silala ukuthi iCOVID-19 ikhona and we are spreading it within our borders. So yilokhu bese lukhona labantu abafayo sebebaningi kakhulu kwesabisayo.
Ku first wave kwakulabantu abalutshwane, abantu abasakhulayo ababebhubha ngenxa kwegciwane leCOVID-19, kodwa ku second wave khanye ngani sekulabantu abatsha abaningi ababhubha ngenxa kokubanjwa kwaleli gciwane. Abantu abasakhulayo elizweni bayakuzwisisa yini khona ukuthi i-second wave ilakho ukubaphambanisa impilo zabo.
Uhlupho
umbalo ngathi abantu abasha yilolo singabantu abasha sabese kuma stages ama achishiyeneyo empilo laba hamba esikolo laba sebeqeda isikolo laba sebenza uzathola ukuthi kaningi isikhathi esiningi lapho kobulawa ma uhamba okuhlala khona abantu emalojini la iningi labantu abasha bagqoka imamaski especially igenga le esingathi ngama teenagers la abagqoka imamaski isikhathi esiningi abala sikhathi lakho kumbe abakuzwisisanga kumbe abala abakakuzwa kuthiwa maybe omunye esifunda la ekasekho kumbe kwabafuna ukuthi bezibekuzwisisa so we are facing a situation yala umuntu abantu abathe into le bayithathela kathana ukuzwisisa kweqiniso lokuthi coronavirus ikhona kusafuna ukuthi kade silandele abantu abatsha sike sikhankase kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi umbhubhane lukhona.
Isimo esibhedlela simenjani siyezwa abanye besithi abongi labodokotela bakhanya ngani they are overwhelmed kulesi sikhathi ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi ngempela abadinga ukwelatshwa ngenxa yokuba kwegciwane le-coronavirus. Lapho khona izinto zimenjani?
Lapho ngikhona uhlupho lwezibhedlela lonke lukhona. Khuluma sinje ngingakhulumi ngisiyakhathana. Relative or admit esibhedlela akulula ukuthi ungene esibhedlela njalo usizo yabo luthola kuhambaana lusizo olulingene engingathi khona umuntu ngayephuma esibhedlela ngahabela le ndine ukuthi hhayi u-anti uyasizwa lapha naye kuba nzima kakhulu ngoba uthola kungela abantu abaningi omongikazi abaningi ke ugcwele ikakhulu odokotela labo esithi ngama-junior doctors lama-student nurses yibo abagcweleyo abancedisayo ezibhedlela ikakhulu. Kuba nzima kakhulu ukuthi sithi njengabantu abagulelwayo lulingeneyo njalo izibhedlela abantu bakhona abantu bagcwele esibhedlela and uzananazelela ukuthi khona i-process yokuthi umuntu a-admit esibhedlela these days ithatha isikhathi eside akusekho lokho okunjengokwakudala ukuthi i-patient i-check-we nikumbheda isaleselisenza okunye kathi sikhula ama-procedures okutesta for COVID-19 umuntu a-admitwa kuthiweni ukuthi so into yakhona yonke islow so uzathola ukuthi abantu abaningi sebeprefere ukuthi ngcono sigule sezindlini ngoba ukuya esibhedlela singatshona sibehlezi phandle.
Ilongo uNkosi Khona Dibiti owasungula umsakazo we-Community TV. Umayiko phinde waxoxa lo nkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Indaba inani leli lokho elikhuphuka le COVID-19 sikhangele ukuthi kulabantu abaningi masethe babulawa umbhuqazwe lo u-COVID-19 siphinde njalo sikhangele ukuthi lokho umkhuhlane lo umemetheka. Njalo ngalesi sikhathi sithanda ukugcizelela ukubana abantu kumele siphile sigqoke ama-mask. Kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempila kahle i-social distance ukugqoka ama-mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi abantu bafafazwe lokho sikufaka ezandleni singabambi amakhala singabambi amehlo njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imlayo esayifundiswayo ngabezempila kahle. Njengabantu bakobulawayo sithandaneni sizama ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo ungamemetheki sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket endaweni ezingathi ziyaphithizela kakhulu njalo sifake ama-mask sigqoke ama-mask sigeze izandla. Asithandaneni bantu bakobulawayo cabangela mina cabangela lawe.
Unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha nge-COVID-19 kuleli okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa ye-COVID-19 sokuzidalele ubunzima. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.